iChristmas Year Fund imali kanye lempahla yokuncedisa uZulu obulawayo bese siyene tufika ku 70,000. Sibe namakampani amaningi angasinikezanga ngathi official ukusiqhubela impahla, kodwa abaqhubele bona bodwa basinema ukuthi sibe yithi esiqhubelayo. Amakampani afana ne-Holiday Inn engathi lunch yabantu abadala abavela eNtembeni, labantwana abancane abavela eMthunzini eThemba bayenze ilunch eworth yona 12,000 United States dollars. Sibe nomkhosi omkhulu eBulawayo South uinjiniya Mangwenteza owe-Asa Products baqhubele abantu eStudio Flats leChabalala Shizinda impahla engasika 15,000 amahampers okudla. So sesiyahlangana-ke njengamaya sishiye Christmas Year Fund ama-trustees leboard mhlaka 27 ukuthi-ke sikhangele esikutholileyo, sikhangele ne-list le esiphiweyo from amawazing officers ukuthi ngobani omele ba-benefit.
Labantu abangekho kulolo luhlu, iningi labantu liyaswela khonapho edolobheni lakobulawayo. Kuyini elikwenzayo ukuncedisa wonke umuntu?
Mntana Nkosi, Christmas Year Fund ngathi mina i-Mayor's Year Fund sizayizama ukuthi siyiguqule ingabi i-Christmas Year Fund kuphela ibe i-Mayor's Year Fund, ngoba kumele iqhubeke umnyaka ozophela. Kuningi esikwenzayo, sinezikolo eziningi esithethi la ezakithi ezekhansilini, sidinge ikakhulu ilesi ngathi i-basic education, i-primary education. Kudingakala ukuthi abantwana abaswelayo yibaphi ukuze bengahlunyezwa, bengaxotshi izikolo. Sibancedise from i-Year Fund yethu leyo ukuthi bazobhadalela izikolo umnyaka uziyophela.
Bayenelisa yini abantu ukubhadala zonke iy'ndleko zabo kukhansili?
Esingasiyakwenza lapha sandekele ukuthi ngesilungu lento kuthiwa i-case by cash basis, ukuthi umuntu ongani uyehluleka, ikakhulu sikhangelele abantu bethu abadala abaleminyaka engathi siyi-65 kusiya phambili. Sikhangelele ukuthi bona baletha izikhalazo zabo, baloke phansi izikhalazo zabo, bazilethe ekhansilini. Sikhangele on a case by case basis ukuthi sibone ukuthi lo uyenelisa, siyenelisa yini ukuthi simzwele lesi ngobathi kuyemzenta ukuthi engasabhadali iy'ndleko zikahulumente, ngoba asibo bonke abantu abadala kumbe singathi abagogekileyo abaswelayo. Kwenza ukuthi wabagogekile ule mpahla eningi ekuphakathi kwedolobha lakobulawayo ukuthi ungakwanisa la ukuthi usukane le yodwa ukuze uqede ngathi ukolodo okwenzayo udolobha lakobulawayo.
Lani njengekhansili liyabazwela yini abantu? Ngoba sasibona imbiko yokuthi ikhansili sihlawulisa abantu imali yezitendi ngemali yakwamanye amazwe yama-US dollars.
Leyo nto ngicela ukuqondisa into leyo kuthiwa ama-US dollars leyo. Sikhuma kanje silohlupho lokuthi ama-ambulance ethu aseziswe yilabo abasilungisela ama-ambulance, silehlupho lokuthi sithole engathi amafutha ezimota, silohlupho lokuthi sithole ngathi umuthi wokuhlanza amanzi, umuthi lo usuthengwa phandle kwelizwe ku-South Africa ubo-China uthengwa ngemali yaphandle kwelizwe. Esekwenzile kathesi sithethina ukuthi siyekele ukuthi asathengisi imhlaba. Kungaba nzima kulabo abakwanisayo ukuthenga umhlaba ngemali ephandle kwelizwe ngoba yiyo esiyifunayo. So okwamanje sinathina kule ngxenye esingathi thina i-50% eyomhlaba lo, nxa ukuthi sivumele nokuthi imali engaka intengo yomhlaba lo, sithi thina kungaba njani ukuthi usibhadale ingxenye leyo ngemali yaphandle kwamazwe ukwenza ukuthi idolobha lakho liqhubele phambili, ngoba phela liyagcina livaliwe.
Kodwa umnyaka ozayo liwubona unjani?
Lo mnyaka siwuvale unzima. Akula mzulu elike lana elokuthi imfula yethu namadamu ethu angena amanzi, njengoba umnotho sikhangelele uhulumende owaphezulu esingathi central government khona le Harare ukuthi babuye nama-policies ayenza ukuthi sivuselele umnotho. Nxa kungasabanga njalo sikhangelele ubunzima obukhulu kakhulu.